Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 Mpandula 2022 ngugaino Gumede Saidi endabeni zethu lamhlanje. Umansipala wakoBulawayo usesungule umkhankaso wokulondoloza edolobho leli lihlanzekile esebenzelana lenhlanganiso ezithiyeneyo. Ukuxotshwa kwabahluli abane ngumongameli uEmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo eZimbabwe. Kulabanye abantu abathi akafuni ukusebenza lalabo abalombono oehlukene lowakhe. Abohlangothi olwe National TB Control bamanyane labenhlanganiso yeUnion Zimbabwe Trust leUSAID ekuqhubeni uhlelo lokumelana lofuba olwe tuberculosis. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazi. Umasipala wakoBulawayo usesungule umkhankaso wokulondoloza edolobho leli lihlanzekile esebenzelana lezinye inhlanganiso zenhlangothi ezithiyeneyo zempilo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umasipala wakoBulawayo ekhala ngokuthi inani lemota zokuthwala izibi ziyasilela, yikho-ke sokubangela ukungathwalwa kwezibi ngesikhathi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhankaso lo uqhutshwa yiBulawayo City Council kanye lenhlanganiso ezigoqela i-Environmental Management Agency, EMA, iBulawayo Upcoming Traders Association, iBUTA, kanye leBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, ujonge ukususa ingcekeza ezingamaqhubaqhuba ezitaladeni lemikotweni edolobheni leli. Ikhansili ikhuthazwe ukuthi ikhangele indawo ezingamachumi amathathu lanhlanu, i-35, eziyizo ezingcoliswa kakhulu. Umphathintambo wesabelo seBulawayo, unkosikazi Judith Ncube, uthi ukwanda kwabantu edolobheni yikho okunye osekubangela ukuthi ingcekeza igcwale ndawana yonke.
Abantu baphonga uhlala noma ngapi, yikho sokuledoti enje. So bathi bengalandela khonokuyana njengokuhlelwa kwangikhona iplani yangikhona ukuthi abantu behlale ezindaweni lapho abahlaliswa khona. Kunithi le business yabangela ndaba le dodi. Lalapha hlezi khona, lapha thengisa khona, ufice kungcolile. Ngifisa ukuthi lo lalo thengisayo be practice nje a sense of cleanliness.
Umnumzana Charles Malaba, umqondisi wezempilakahle ekhanselini yakoBulawayo, uchasisa ngokubangele ukuthi basungule lolu hlelo.
Ama-streeter asahambeki, sokunuka izibi ziyaphayela, sehluleka futhi ukuthi sikholete izibi on a daily basis. I-challenge yethu kuyukuthi izimota zethu azenele, kanti njalo labantu sebebaningi kakhulu edolobheni abathengisayo ema-streetini bethengisa lawo contributa ukungcola kwedolobho, okusho ukuthi nxa singasananzelanga umkhuhlane ungaqina uqhamuka. Kuthi sikhuthaze abantu ngokucabanga what we call spring cleaning from mhlaka 12 up to mhlaka 16. Singatsho ukuthi nxa siza njalo yiyo vele siyahle sime khona pho uklini.
Unkosikazi Nonhlanhla Hlabangana, isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Upcoming Traders Association, ukhonona ngezibi ezingabuthwa ngesikhathi okuyikho osokudala ukuba kukhanye engani bona yibo abangcolisa idolobho.
Izibi azikholekthwa, yinto yokuqala engizakhuluma ngayo. Uthatha isikhathi eside kakhulu ukuze ukhansile abuye lezi moto ukuzothwala izibi. This ukuthi ibuye, thina sizimisele as vendors ukuklina uBulawayo. Njengoba ngitshile ukuthi thina sithi phambili loBulawayo ohlanzekileyo, phambili loBulawayo obevele enguye obesaziwa. Ngithi phambili futhi lokubambana okwama-vendors ngokuba siyasebenza.
Umsekeli kaMeya njalo engukhansila ka-Ward 1, uMnumzana Mlando Ncube, uthi kuyinto enhle ukuthi abantu bazinikele ngokwabo ukulondoloza idolobho labo lihlanzekile.
ngithi lokho esikubona lapha kuyasithokozisa nxa abantu bebuya sizoncedisana ukudobha izibi. Kodwa udaba silolo ukudobha izibi lelo. Udaba kuyokugezisa umqondo, imqondo wethu, lokho esithi attitude towards leader. So siyathemba kuzakhuthaza abantu bonke even basezindlini ngoba lapho uhamba khona kumele ufise ufana nendlini yakho. Nxa ulobuchapha ngakwakho ungabufaki phandle, hlala lapho. So kwesicela abantu bakithi ukuthi hayi asikhuthazeni ukudobha izibi.
Umunicipala wakoBulawayo usungule uhlelo lokulondoloza idolobho lihlanzekile lapho anxuse khona abahlali kanye labanye abakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo koBulawayo. Lolu hlelo olusungulwe namhlanje mhla ka-12 luzaqitshwa ngolwesihlanu mhla ka-16 Mpandula. Uhlelo lolu lubangelwe ngumkhosi obusuhlatshwa nguZulu ngenxa yengcekeza engamaqubaquba anyanyekayo asegcwele ndawana yonke ezitaladeni zakoBulawayo. Umunicipala ngakwelakhe icele uzivikela ngokuthi ubhekane lodubo olukhulu lokusilela kwezimota zokuthutha izibi osekubangele ukugcwala kwazo edolobheni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuxotshwa kwabahluli abane ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo yeZimbabwe. Kulabanye abantu abathi akafuni ukusebenza lalabo abalombono owehlukileyo kowakhe. Umnangagwa waxotsha oJustice Francis Bere, Eric Handewere, Thompson Mabikwa, lo-Edith Mushore esithi benza okungaqondanga, njalo omunye wayesehluleka ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Umshure ngomunye walabo abethula isinqumo sokuthi kungengezwa isikhathi sokuba uChief Justice Malaba ahlale esikhundleni ngoba wayesefikise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70. Lokhu kwacaphula uMnangagwa. Kusenjalo abantu abedlula ikhulu lamachumi ayisithupha 116 abahambise ugwalo olumumethe izikhalazo zabo ngokuhlunyezwa lokukhahlanyezwa kukaJob Skhala. Labanye abakubandla le-CCC bathi uMnangagwa usehluthune imithethwandaba esenzela ukubhidliza amabandla aphikisayo. UMnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi uMnangagwa wenza santando emthethwandaba.
I-judiciary kumele ibe independent. Akumelanga yena, of course, ule opportunity yokuappointa ama-judge. But siyabona maye sixotsha amajaji, kusho ukuthi uxotsha amajaji angavumelani lezanu PF, angavumelani lezinto ezenziwa nguye. So yikho kokuthiwa kusesifaka ku-constitutional peril, because now iZimbabwe kusho ukuthi ayisalandeli i-constitution yayo eyiyona kumele ukuthi ingabe iya-make sure ukuthi ama-powers aba-separate between i-executive, le-judiciary kunye le-legislative.
Siyabona ukuthi kulabanye asebeyihambise kuMnangagwa ugwalo olujulileyo besithi okwenzakala vele khonapho-ke kwezomthethwandaba kungana kusakhanya ukuthi kuya ngaphi labo Sikhala bathiwa hey bail kucine kujikwa lapha lalapha, ukubona njani konke lokho?
Sesimuva to i-dictatorship eZimbabwe. We are moving away from democracy. Constitutional democracy eyona esijwayeleyo enikeza amalungu e-government ama-powers ahlukeneyo. So i-petition le ethunyelweyo sekuyindlela yamaZimbabweans ukuthi ibonise ukuthi hey bantu bakithi lana sesifakwe kundaba e-serious ngoba singayekela ukuthi sikulungise lokhu kungakayikhatshana. That means ke kusho ukuthi sizolahlekelwa i-democracy yethu ngoba ama-dictatorship aqala njalo aqala ngokunundezela amanye ama-branch awe-government. Siyabona lapho ukuthi i-judiciary isinundezelwa lapha ngoba ma kuyukuthi uMnangagwa sefuna kube lama-judge avumelana laye kuphela, then akusezi kube le-fairness kwi-system ngoba kusho ukuthi lama-judge every time ma ekhangelane lama-cases uMnangagwa nguye osedicide ukuthi i-case ufuna ukuthi ihambe kanjani.
UMnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxe laye ese-Washington DC. Siphinde saxoxa lo mnumzana Thafazwa Mgwadi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF ngodaba lolu.
If anyone thinks that because of their rank or file in society, the law must spare them, here is a very, very essential qualification of Zimbabwe's democracy and constitutionalism. No one is above the law. We are all equal before the law. That means this director of information, if he was involved in those killings and was responsible for that violence, or if there was is there any reasonable suspicion that it was this director of information responsible for the violence? I would be before the court. And that process does not require the President of the Republic to intervene because we don't interfere with the processes of the court.
Nxa kulabanye abacabanga ukuba baqhathekile abakhohle bephinde ngoba umthetho eZimbabwe ulandelwa ngendlela eqondileyo. Okwenzakalayo kuveza ukuba kulandelwa isisekelo sombuso welizwe njalo kuveza ukuba kulokukhululeka okumangalisayo elizweni. Akula muntu ophezu komthetho, sonke siyalingana. Ngabe yimi engungudirector of information kuZANU-PF engakwenzayo konke lokhu ngangisemthethwandaba. Lokhu akufuni umongameli angenele kikho. Angikwazi ukuthi petition le ichoni. Umongameli kalani lokwenzakala emthethwandaba. Angikwazi ukuba uDokotela Mandaza labanye bakhe bacabanga njani ngamanga ukuba imthethwandaba yakulezi nsuku ivalela abanye abantu yekele abenza ubukhohlakali.
And why are we quiet about what the crimes that the officer committed? Why are we quiet about people that died there? We are quiet, but you know that people like Comrade Marabasina died there after his house had been burned.
Umnumzana Thafazwa Mgwadi ngobona ngokwethulwa kwembiko kubandla leZANU-PF sixoxela eHarare. Inkosi yakweleBhilithane uKing Charles III namhla ukhulumisane lamalunga edale lePhalamende ngesikhathi isidumbu sendlovukazi sibhodiswa emphakathini. Abezindaba abe-Associated Press bathi lelo lisiko labamhlophe kweleBhilithane elenziwa kungatshona inkosi kumbe indlovukazi. Okwamanje isidumbu sendlovukazi siphunyuzwe eSt Giles Cathedral eScotland kulandela ukususwa kwaso eBalmoral Castle izolo lapha aphelele khona. Kusasa sizathwalelwa eBuckingham Palace esililweni esizakhokhelwa inkosi uCharles III. Sizahanjiswa njalo eWestminster Hall lapho esizabekwa khona okwensuku ezine njalo okuzavunyelwa ukuba sibonwe nguZulu. Indlovukazi izangcwatshwa mhla ka-19 Mbandula. Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukumanyana lenkokheli kwamanye amazwe ezaba khona emngcwabeni wendlovukazi uElizabeth. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abogatsha lwezempilakahle phansi kohlangothi ole National TB Control bamanyane labenhlanganiso ye-Union Zimbabwe Trust le-USAID ukuqhuba uhlelo abalubiza ngokuthi kunda nqoba i-TB lokuhamba behlola izakhamizi umkhuhlane wofuba lwe-tuberculosis ilizwe lonke. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhlelo lolu olwekunda nqoba iTB ngolokuhambela abantu ezindlini ukuba limukisa ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa umkhuhlane wofuba lweTB emizameni yokumelana lalesi sifo elizweni. Umqondisi weUnion Zimbabwe Trust uDokotela Ronald Ncube uchaza kabanzi ngohlelo lokulwisana leTB eZimbabwe.
Umkhuhlane wofuba kuma districts angaba ngu-8 abalisa iGweru, Kwekwe, Shurugwi, Shishabane, Chirumanzu, Mwenezi, Insiza, leGwanda. Uncedo esiluthola ku-USAID ngolemali yaseMelika engange-$15 million okweminyaka emihlanu kusukela ngo-2019 kusiya ku-2024.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba.
Zibonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Beso kusithi-ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele-TB. Beso kusithi-ke abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela besekhwehlela isikhwehlela esilegazi, abanye ebesecikizeka umzimba le-loss esingathi i-loss of appetite, uyabe engakhwabithi ukudla. abanye bese ginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza amaphilisi abelapha ngawo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
I-TB kulamaphilisi akhona awe-TB ayimhlobo emine. Ukuthi nxa esikhuluma ngayo i-ordinary TB, ngoba isikhathi esiningi i-TB esiyabe sikhuluma ngayo yi-pulmonary i-TB eyejwayelekileyo. So ile mhlobo emine ye-treatment. Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi zibonakaliso, kodwa kungavele kube loku kodwa kwakhona kuphela. Siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela, ngoba i-TB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Sabe senzele ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla. So ngabona kulezi bonakaliso yesinye ezibonakaliso engikhulume ngazo, kumele ugijime uyefika esibhedlela.
Umongi omkhulu kukhansili yakoBulawayo umnumzana Claude Khuphe uthi inani labantu abelatshwa i-TB lababulawa yiyo likhanya liqansa okwethusayo kuliminyaka.
Uhluphe esibhekane lazo ngezokuthi bona abantu abaningi esibaqalisisa emthini wokwelapha i-drug resistant TB, abaningi abanye bakhona bagcina befile. Okwakhathi sinxa sikhangele ispecial umnyaka lo odluleyo u-2021, nxa sikhangele i-TB i-death rate abantu abafayo ngo-2021 baku-around 16%. Nxa sikhangele iminyaka engu-5 edluleyo, i-death rate yethu kade ku-13-16%. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi okubangela abantu bafe yikuthi babele eminye imikhuhlane esithi ngama-comorbidities.
Ukhuphe uchaze ukuba izibonelo ze-TB ziyafana lezeminye imikhuhlane enjenge-COVID-19 okwenza abantu baphuze ukuyahlolwa belatshwe.
Okunye especially nxa sikhangela i-TB ukuthi izibonelo ze-TB leze COVID-19 zingani ziyahambelana. Konke kungumkhuhlane abantu abatshengisela ngokuthi kuyaba kulohlupho esifubeni, kwesikhathi bekhwehlela, kwesikhathi bengaphefumuli kuhle. So abaningi abanye bangani ukubanjwa i-COVID-19 bayakwesaba, okwenza ukuthi nxa bengathi besizwa bengazwa kuhle, kukanti kwesikhathi kuyaba kuyi-TB bebesebesesaba ukubuya emakliniki.
Mhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafunyanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi olwe-drug resistant tuberculosis. Ikhansili yakoBulawayo njengazo zonke indawo zelizwe ibhekane lalolu dubo. Kungalesi sizathu uhulumende usungule uhlelo lwegunda ngoba i-TB, uhlelo lokusebenzelana labe-National TB Control Program ekuhambeni behlola lokwelapha abantu kungelambadalo. Uhulumende weZimbabwe emanyane lenhlanganiso zomhlaba ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization babika ukuba bajonye ukuba kuthi kusiyafika umnyaka ka-2035 kungasela dubo lomkhuhlane wofuba eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Indlala lokuswelakala komsebenzi sokusenza iningi labantu lehlele engozi mine koBulawayo, lapho okulahlelwa khona izibi lidobha ukudla okulahliweyo besidla lemuli, kukanti abanye badobha amaphepha eplastiki bawapheke njalo babumbe okunye abangakuthengisa bathole imali yokuziphilisa. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Yisiphithiphithi engozi mine, abantu befuza izimi bephanda-phanda engcezini bedinga ukungabanceda ukuthi baphile. Unkosazana Rosemary Nkomo udobha ukudla okulahliweyo ayikukhuthumezela abantwana bakhe ukuthi badle.
Angilapha ngisengozi mine, ngiyadobha. Angila kuhle endlini, labantwana bala kuhle endlini, so angila option but ukuthi ngidobhe ukuthi abantwana belale bedlile. Khonokho esiyabe sikutholile kho lokho. Ukugula singasaba ukugula kuyini okungayisikho kufa. siyabe singela option.
Umnumzana Mathula Nyoni udobha imbodlela yemithi elahlwa isibhedlela uthi angaze abanjwe imikhuhlane kanandaba ngoba ufana nomuntu ofileyo.
Ukusaba ngesaba kodwa ngingekele ukusaba esiswini ke. Kunzima endlala ukuthi lapho engikhona ngisedotini. Angikwazi ukuthi mhlawumbe kuyangifeka ngizaqonda ngaphi ngizakwenzani. Uma sengigula senginguwe. Akula nto engayenza ngenxa yokuthi akula lapho engakho. Hayi. Ilizwe leli alisekalikho right. Abantu abayi babasiphethile kunzima. Ha, kulungiseki lo. Labo bangakwazi vela kulungiseki.
Kuthi umnyango zakulanto etshintshayo.
Akulanto etshintshayo kulo khona kungurido ngoba uyavele kadliwa.
Abanye bathi basebenzisa izimi lezi ukulungisa ezinye izinto abangazithengisa zibalethele inzuzo yokuziphilisa. Omunye wabo ngumnumzana Bruce Mlilo yena usebenza ngamaphepha aweplastic.
Yeah. Sangilandela umdakalwane ishephu liyani umdaka kuze kuphume kube yinkunzi. Umdakalo ongabumba ngiyakuyekela nami kuwome nje uwe one day kusasa sengivuka nkulu. Kuyawuzekuwomi kuyakungasadabuli. Nyamazana ngenza wonke umhlobo ezincane ezinkulu, impunzi, izovu, nami ngijiyanisa imakethi yangkhona ukuthi
iningi selakhile engozi mine lanxa kunuka ingcekeza kwesebekayo. Unkosazana Dorcas Banda uhlale kulindawo esemncane sokwendawo oba nabantwana abondla kule indawo.
Kuyatholakala nje ukuhlukumezana nje kakhulu ezindlini khonokho kokuthi ukuthathana kwakhona bekuyakungaqhedakali njengoba vele sisegangeni. Amanzi kunzima, amanzi kakhulu vele asilawo. Le ndaba yesikoli yabantwana yiyengani yasikhalisa kakhulu ngoba bayafunda khona babhadule bacina bedrophile. Kulezidakamizwa into ezijiyeneyo abantu abasebezala bebancane sebebhima sebenatha izikolo abasayi baningi besibafakile izikolo kuyabuya ama-organization zami ukubancedisa but vele izilongo befunda bekhona apha egangeni vele besisa ukuthi ngaba abantwana bayazuzela indawo enjenge-boarding school basuswe bayefunda behlala esikolo khatshana lakhona apha yihlisi yabo kungcono.
Uya phambili uMasibanda echasisa ngenhlupho abahlangana lazo kulindawo yengozi mine.
Kuyatholakala nje ukuhlukumezana nje kakhulu ezindlini khonokho kokuthi ukuthathana kwakhona bekuyakungaqhedakali njengoba vele sisegangeni. Amanzi kunzima, amanzi kakhulu vele asilawo. Le ndaba yesikoli yabantwana yiyengani yasikhalisa kakhulu ngoba bayafunda khona babhadule bacina bedrophile. Kulezidakamizwa into ezijiyeneyo abantu abasebezala bebancane. Sebebhima sebenatha izikolo abasayi baningi besibafakile izikolo kuyabuya ama-organization zami ukubancedisa but vele izilongo befunda bekhona apha egangeni vele besifisa ukuthi ngaba abantwana bayazuzela indawo enjenge-boarding school basuswe bayefunda behlala esikolo khatshana lakhona apha yihlisi yabo kungcono.
Ugatsha lukahulumende lubona ngokugcinwa kwemvelo lokuhlanzeka kwayo abe-Environment Management Agency EMA balile ukhuluma le-Studio 7. Ebantwini bengozi mine bathi okungazi kufa kuyini njalo akulankwali eyaphandela enye. Ngimele Studio 7 engozi mine koBulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela koBulawayo kodwa lokho kungakalungisiswa udaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla sakhe. Kulabantu abathi yibo inkosi yoqobo omnumzana Stanley Raphael Khumalo uzwidekalanga Khumalo lobulelani loBhengula Khumalo. Embuthaneni wangomgqibelo bekulozwidekalanga lobulelani. UChris Gande oweStudio 7 ubuze isikhulumeli sikaStanley Raphael umnumzana Greater Vodloza Sibanda ukuthi kungani ubengekho emcimbini wangomgqibelo.
Umcimbi okukhumbula umsunguli wesizwe sikamthwakazi hayi wona uhambe kuhle kakhulu. Inkosi umzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle kukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale so ubengekho ke izolo kodwa ke hayi thina besikhona sibonile konke okwenzakeleyo kwenzakale kuhle kakhulu njengobana nje abantu kade bevele bekhumbula kulusuku olubaluleke kakhulu usuku olwayizolo lapho kade kukhunjulwa khona isilo umzilikazi oqala njalo into ebenhle ngayo yokuthi kubethiwe kwabamhlophe ukuthi nosuku lapho kukhunjulwa khona inkosi umzilikazi ikho wonke umthwakazi wonke umuntu eMathebeleland wonke umuntu okholelwa kumzilikazi ube khona njalo ekhululekile
manje njengoba ubulelani Khumalo la ube khona elizweni bathethe yini ithuba lokuthi bahlangane bakhulumisane
njengoba ngichilo baba phezulu ukuthi khona ayibe singekho isilo umzilikazi wesibili ubengekho kulumcimbi izolo ubengekho sibili kho ke hayi akuzange kube khona ukubonana kanti ke hayi thine ebesikhona sibonene sibili lamanye amakhumalo sibonene kakhulu njalo lamanye amaqabane lamanye amadoda labanye omama abakhonzayo labo futhi kubulelani abakhonzayo futhi labo la ku PZ ikho ke sibe sihlangene njengesizwe njalo singathobelananga sijabulelene kakhulu sikuzwisisa sonke ukuthi usuku esiphakathi nakwalo kayisilo suku lokuqhelelana lusuku lokuthi sijabulele umsunguli wesizwe sakithi samandebele umzilikazi olele ematopo otshalwe khonapha njabule kakhulu ngokwenzakale lapha ngiyabonga
umnumzana Greater Vodloza Sibanda isikhulumeli sika Stanley Raphael bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo Live talk namhlanje sikhangela amalungiselelo okubekwa kwendlovukazi Elizabeth yakwelengilandi. Sike sizweni umculo we Black Mambazo othi abantwana.
Thina singabantwana abancane labo
abahlabethe.
Abantwana bangane mama
abahlalethe
la abantwana bangane mama
abahlalethe
uyibona abantwana abancane bakaNkuluNkulunkulu
abahlalethe abahlalethe
uyibona abantwana abancane abahlalethe empilweni mama
abahlalethe
uyizole Zingane zikaNkuluNkulu
abahlalethe
usiyababona abantwana bangana abahlale ethekweni bo
abahlalethe
uyiba abantwana mama house abantwana mama
abahlalethe
uyibo
bana
abantwana
abahlalethe
empeleni usizi usizi
Sizithina
sizise emhlabeni mama
sizile
mama
sizithina
sina sizise mathu
ngoba
siyeluswa
yizithina
sina mntwana kaNkuluNkulu maduda
sizithu
sizise mama
sizithina
sina abantwana abancane hlale
sizise
mama
sizithina
sina swayimvana
ngabana sizithina
iqembu lodumo ele Black Mambazo lisipha ingoma ethi abantwana singekehlukani sihlobo wathini sikhangele nezinye zendaba ebezikhokhela Umansipala wakobulawayo sesungule umkhankaso wokulondoloza edolobho leli lihlanzekile esebenzelana lenhlanganiso ezithiyeneyo Ukuxotshwa kwabahluli abane uMongameli Emmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudala inkulumo. Oliver Lelisayo yimi uGaino Gumede Saidi ngisithi sizibona njalo kusasa ekuseni ngo 6:30.
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.